KwabaseThesalonika bokuqala isahluko sesithathu. Kwathi ke singasela kubekezela sathi kuhle ukuba sisale sodwa eAthene sathuma uTimothy umzalane wethu lesikhonzi sikaNkulunkulu evangelini likaKristu ukuba aliqinise ekukholweni kwenu lokuba alikhuthaze ukuba kungawiswa lamunye wenu ngalezi zinhlupheko ngoba liyazi lina simiselwe lokhu ngoba kwathi siselani salitshela ngaphambili ukuthi siza kuhlupheka njengoba kwaba njalo lani liyakwazi ngenxa yalokhu ngingasela amandla okubekezela ngathumela ukuba ngazi ukukholwa kwenu ngoba ngesaba ukuthi mhlawumbe umlingi ulilingile lokuthi umsebenzi wethu ube yize kodwa khathesi uTimothy usefikile kithi evela kini usibikela indaba ezinhle zokukholwa lothando lwenu lokuthi lihlala lisikhumbula kuhle lifisa ukusibona njengoba lathi sifisa kulibona ngalokho ke bazalwane saduduzeka ngani ngokukholwa kwenu osizini lasekuhluphekeni kwethu ngoba khathesi siyavuselelwa uba lina limi liqinile enkosini singambonga kanjani uNkulunkulu ngokuthokoza konke esithokoza ngakho phambi kaNkulunkulu wethu ngenxa yenu na ebusuku lemini siyakhuleka ukuba sibonane lani siphelelise okusileleyo ekholweni kwenu kungathi uNkulunkulu lo Baba uqobo lenkosi yethu uJesu angayiqondisa indlela yethu yokuza kini lenkosi ikhulise uthando lwenu omunye komunye lakubo bonke abantu njengokuba sinjalo thina kini ukuze iqinise inhliziyo zenu zingabi lakusoleka ebungcweleni phambi kwaNkulunkulu uBaba ekufikeni kwenkosi uJesu kanye labantu bakhe bonke.